ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNtulikazi 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awunjabule singoba lamandla lokungihlophela. Ngikwazi ukuthi babami ngumamani nawe usaphila kumbe lokho ngabe ngisawashona kodwa ngangiyakwazi ukulele ngayo. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlodo.
Bakhala abantwana abalabazali lezinye izihlobo ezabulawa ngesikhathi sombukazwe wekukura hondi.
Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale esentweni zombusazwe. Ilungelo elilalo lancane ngezikhipha abanye lilala lizibhokile. Ilungelo lelizibhokele ize lifelazo fanje lingabonakalisi izigozi.
Induna lezakhamizi zesigabeni seGwanda North zithi kumele kuqhutshwe ukhetho olungeladlakela lonyaka. Kuqhamuka udlakela kwezombusazwe eChipinge eMashonaland West. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulomsakazo. Sekuqhamuke udlakela lwezombusazwe eChipinge East leHurongwe eMashonaland West lapho kutshaywe kwalinyazwa ababandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabatshaywe kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla leTCCC kuward 13 eChipinge East. Abanye abatshaywe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Chigoma lomnumzana Solomon Ndoroye Ruizi abahlala eHurongwe. Bathi batshaywe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center. Bathi babikele amapholisa ngokubehleleyo. Udloko uthi utshaywe kabuhlungu eChipinge.
Sekendithamba ndopha bakazondibata mutsho ndingathende naye uvandisunga amakhafsi uvandisabanye
babesithi bahambe lami bangifaka izankosi bangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro yeRwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson weZANU-PF anaitwa Phemo Ngwangwara ndobva asvika achingondiua
umgcinisihlalo weZANU-PF uPhemo Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla leTCCC uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba uPresident Mnangagwa izolo lokho edetshela abantu ngapha eMandebeleni eKhezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi umekhombela kwesandleni senxele uyabe khombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapholisa, ama-CIO, ama-teacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali. Akula ngitsho lo muntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangusana abakapula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKhezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Siza ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sinokuthula.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Nxa sikhangele ama incidents la ayenzakalayo ayi violence atshengisa ukuthi iZANU-PF endala lokungajintshanga ukuphuma ukukhitshwa kwayenza umgabe kwakungakhitshela ukuthi bamkhiphela ukuthi mubi kodwa kwayekubangisana izikhundla kuphela kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya unkomo lezaphu after amaNdebele amaningi bule esebuleyo nge-violence kubangwa amavoti lokhu kuyona le iZANU-PF silayo namuhla eningi maswabi ngoba sokuyeqelela kubantu abatsha.
Kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli zomdabu eGwanda zikhuthaza abantu ukuba bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula njalo bengavotelwa abazamemethekisa udlakela. Lokhu kusekelwe ngabancintisa kukhetho lolu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni oqoqwe yinduna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitaudze ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kukhulunywa ngomunye ukuba le-rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le-discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law bayephandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela ezizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwabo. So ekuqineni nxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu kuWard 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengoWard 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise ukuqalela ngikhangele ukubona kulama key systems. Izinto ezizo esikhangelela ukuthi izo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Kakhulu sikhangele zemfundo, education, nanjo. Ukuthi education eqaleni singathuthukisa kanjani kathi izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo obemele usazini Ngwenya owebandla lezanu PF uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lomuntu nakathi sokhe siqhebaqhebana lapha labangani bantu kalabemphakazi lalesi siyangazi bona kumbe ibabangafuthi sihlangane hayi mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa, umhleli webandla leMthwakazi Republic Party.
Lapha zaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezekhi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Kasi siyangena ezethu ukuthi apase kumbe ahlolwe ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha. Kwatholakala ukuthi ibizo lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Ndlovu. Ngibone ngathi ngu-Ward 21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lancalile zikhipha abanye lilala lizigqokile. Ilungelo leli lizigqokele ize lifelazo phandle lingabonakali lizigqokile. Nala sikhipha sepolitical party. Le khadi alilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni okuphathelene lezokhetho. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usekhulume kanenye ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseGwanda esitezi ngingu-Anastasia Ndlovu.
ukuxokozela lokufuthelana kuyaqhubeka kubandla le-ZANU PF le-Citizens Coalition for Change elowakweru kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe, kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Bayaxabana abazancedisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagweru lezinye indawo, lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolice encitha awe-Central Intelligence Organization. Kobulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Mason Hlalo ubefuna ukuba ngusene
wanjele ukuthi angiphuzile sebefaka umuntu.
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kulubulawayo. Kuthetha abantu esingakwaziyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba ngabathengisi bathola imali zefazi zisebenzi. Angazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela ephalamende emele i-CCC. UPastor Tshawana Mdjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu, ucela ukuthula.
Siyathemina ubulawayo abe ngubulawayo omuhle, ubulawayo lothando, ubulawayo lokuthandana, ubulawayo obambeneyo. Izihamba le campaign le-CCC ukuthi ujahaye ngaphi.
Ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani seVungu abahlali labasekeli bebandla le-ZANU PF bakhala ngokuqilwa kwameli wabo edala lephalamende abathi ukhitshwe yifazi yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Kube lokumenemene okube khona una namhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobu kulimbane obube khona phakathi komavoti la abe khona. Silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwaziya zesulwa ngubani ngo-MP wethu ohlulise wakhishwa esitalweni. Yebo, besifuna ukuthi siyithathe size ku-CCC kuye nalowo okwanise ukuthi athole ama-chance okungena.
Omunye okhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
U-Omega Sibanda ube yindoda akade izama ngoba nanku amarigeshini asisalile endlini nambona ukusabhutsha lokhalani.
Kukanti abe-CCC kulindawo labo basola ozamela leli bandla eVungu kukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho ke kuzadlisa leli bandla. Unkosazi Gracious Chuma uyakufakaza lokhu.
Izani iyathatha vele, iyathatha kubu-MP lapha, iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli. Hayi, besingamthakazeleli sibili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanganiso yefazi esebenzela i-ZANU PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko i-ZANU yabe isiyafoja ama-signature. Kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-CCC abameli i-CCC bana indaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe. Yikho sibaripotile emapoliseni kulaba abangenwe entweni ye-ZANU PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa.
Umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela i-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayilani lokwenzakala ku-CCC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll. Ifazi ayizange ingene lomsebenzi we-ZEC. Ifazi iyenza umsebenzi wayo okukampenela i-ZANU PF. So ngakho-ke lokho ngamanga alihlaza ukubana ifazi nezalana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Abantwana bababulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi yetsholojongo umnyaka ka-1983 bakhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso kanye lokuswela impumulo kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Kubika kunokuthaba Dlamini.
Inzalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifaka buhlungu. Mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi so umbhuqazo wegukurawundi yesigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo osele minyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye nabomakhelwane abatshiselwa ezindlini yi-5th Brigade.
Akunjabulisi ngoba lamanje lokhu ngihlupheka. Angikwazi ukuthi kwabami kumbe umama wami ngawusaphila kumbe lokhu engabe ngisowashona kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele ngabo. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotha.
Unkosikazi Ntombana Sibanda osele minyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi. Uthi igugurawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
Lapha kwendini satshiselwa phakathi ngathi izikhewu asikwamuleni umgubazini sibe sidubule phandle. Saphuma lozikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phandle abatshanga endlini badutshulela phandle. Sabaleka thina lobozikhewu onamphathi saphuma sabaleka. Azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezatshiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ncwaba linye. Uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Basi tshela ukuthi abafuna izaphu kabame ngapha abafuna izani kwami ngapha salayiniswa salayina ababe sasikuzaphu sasibaningi saba baningi abezani baba batishwana.
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owaye ngumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo. Umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalewela izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegukurawundi.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswela abantu bokubahambisa ezikolo. So abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe.
Amazwi kaFuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ubufakazi bokwenzeka eCholocho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause?
Esikuzwayo ukuthi ukubulawa kwalaba kwakuyisizathu sobudlwangudlwangu ababebenza. Kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni, sibona amabizo abesifazana kanye lensane, yibudlwangudlwangu bani ababenzayo. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya, kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini, kasivumelani laye. Ngoba kwakuyisiga sobuqili.
UMandinde uthi ilitsheleli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegukurawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Inani labantu ababulawa yigukurawundi lethulwa yenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace lezinye. Umnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMathebelele North, uthi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende mayelana lombhuqazo wegukurawundi.
Sesingatshelwa yilokhu zenu, sesingatshelwa
zinduna ngoba sekuthi ukhokhelelwa ngubabutsha rumbira lezinduna zakhe le council of local ezama-chief upresident wathi thina ama-politician should be out of these things ama-traditional so they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngisecholocho nginguNokuthaba Dlamini.
Ngingena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwa phakathi kwamabadlali benguqu abesifazana kule South Africa kwenze ukuba inhlanganiso yenguqu yakulelo lizwe isebenzise emidlalweni ye-Women's World Cup abadlali abangaziwayo abagoqela kule minyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 years. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuba uza kothekelela amazwe athiyeneyo lapho azakhulumisana khona le nkokheli yezwekazi le-Europe ngempi ekwele Ukraine. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu abathatha izidakamizwa behlanjululwe igazi labo ngendlela ebizwa ngesilungu ukuthi i-detoxification, kubika uMark Peter Ntambe.
Ingcwethi zezempilakahle zithi noma bekhona abayenelisa ukutshiyana lomkhuba wokuthatha izidakamizwa empilweni ukuze impilakahle yabo ibuyele esimeni esihle kumele beyenzeke i-detoxification. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Mkhululeko Dewa ophatheka kumisebenzi yokulwisana lezidakamizwa uthi lanxa kulalabo abalokuzinikela bengakaphazamiseka kakhulu yizo izidakamizwa kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuba uncedo luyadingakala olwe-detoxification
ukwenzela ukubana bakhuphe ama-drugs abe still phakathi kwi-system yakhe ngoba so far abantu that have quit they've been found to have traces of drugs in their system so many years 3-4 years still elokhu ezwakala ebonakala ekhona ama-drugs so there's a chemical reaction eyayenzakele i-chemical reaction leyana iyenza ukuthi ama-drugs abe stored kuma-fatty tissues so abe lokhu ekhona ama-drugs kwi-system yakhe.
Uqhubeke echasisa uDokotela Dewa ngendlela ezisetshenziswa ukunceda abayabe behlangana lobunzima ukudalwa ukuthatha izidakamizi lapho sebefuna ukuthi betshiyane lalo mkhuba.
Ngabe under odokotela ama-drugs athatha a minimum of 2 months ukuthi aphume kusystem ku-detox but also there's another program eyayinokuyenziwa iyokulungisisa ingqondo because i-addiction yenza ukuthi umuntu arely kuma-drugs engqondweni yabe engasazibone engaphila engela ama-drugs.
Osakhulayo ephatheka emkhankasweni wokukhuthazana nabontanga ukuba bachiyane lo mkhuba wokusebenzisa izidakamizi njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Young People Mental Health Trust uTawanda Murepa uthi ukulungisela abanye i-peer pressure lokuswela okungcono okokwenza empilweni ngokunye kokubabangela ukuba kube nzima ukuba abalomkhubalo bechiyane lawo kodwa lolu sizo lukhona.
In the organization that are there, listen, with Ingo Cheney, with Annex, with Parinato,
eziningi
ezikhona ze-rehabilitation ezihlanganisela Ingo Cheney, iParinyathwa, iNgomahulu, eMaswingo leGweru Provincial Hospital zindawo ezalungiselwa abantu abagula ngengqondo hatshi i-rehabilitation yama-drugs.
Uthi ngalokho abanye bagcina sebesala ukuthi beyophathiswa ngabezempilakahle inkanti kungesabisi ethi abazali ababona abantwana babo belalolu dubo kodwa bengafuni ukuthi-ke baphathiswe ukuze luphele balakho ukudinga uncedo lwamapholisa beyophathiswa. Omunye njalo osakhulayo uKnowledge Mpembe okhokhela imisebenzi kwinhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi sebesungule uhlelo oluthiwa Support Don't Punish Campaign.
So the Support Don't Punish Campaign is like
sithi asinikeze usekelo kubantu abanodubo.
Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Wezemidlalo iqembu leZimbabwe Cricket lingilana kusasa leScotland emidlalweni International Cricket Council World Cup qualifier kobulawayo. ELiZimbabwe kumele linqobe emidlalweni lo ukuze liyedlala emidlalweni yeWorld Cup kwele India lonyaka. Sixoxe ngodaba lolu loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo.
Umdlalo lo uqakathekile okwamagama lapho izaphilana khona neqembu leScotland, ngoba nalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe sekuthi iyadlala e-India lapho kunomncintiswano we-World Cup okhona. Okuqakathekileyo kithi njengabeZimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lekhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni kabhethe, thina sesesigcina. Ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa inangalo ngathi sitshise kungafunekisa ukuthi sithole ama-runs yokufika semini. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka nesonto ukubana kube lesikhathi sokulungiselela imidlalo le. Kodwa icembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo, lizidlala nePakistan, ngabe babebuye bazodlalela la. Okwakhathesi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye ibedlalela koBulawayo. Ngakho-ke lise lijwayele iBulawayo ukudlula thina abaningi. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe kusiphambanisile, kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona nzani kuyaphumani kona?
Abadlali bethu labana okuthiwa ngama-batters esinandelela ukuthi hayi nxa uRanza loShane William noCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe, abanye laba ungathi kuyabehlula. Ngenye indawo okumele siyinandelele yena leyani ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi isizwe sakuthi abadlali njengokukhangelela ukuthi bekuzakwenza. Ngoba ungakhangela lanxa lapha abekudlala khona le-Nepal ukuthi kuyefika 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni laphana. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise e-bowling yona leya ukwenzela ukuthi sinciphise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala nawo.
Lo nguThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo, besixoxa laye ekoBulawayo. Ngomanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubilingelelana.
Ngithanda ukubingelela ubaba wami omzalayo endaweni yaseVictoria Falls eJambesi, ubaba uMpofu. Ngibingelele nomama wami ongizalayo, umama Madube, eBH 127. Ngithi ngiyanithanda bazali bami, sengathi uNkulunkulu engangigcinela lina, ingakhokhobi. Ngibingelele abantu abami laphana emzini wami uMdumiseni, uSibusisiwe, uRyan noSiphesihle. Ngithi lifunde bantu abami impilo yanamhlanje yesikolo. Ngibingelele zonke izakhamizi umakhelwane bami laphana esigabeni ye-127. Ngithi ninjani izihlobo zami. Ngiyabonga Studio 7.
Nkosi Namandla Hluma, ngihlala ePlukwane eSouth Africa, ekhaya eZimbabwe eFlabhuzi. Ngibingelele umamami uNakholeni uMancube, ngibingelele uSichelesile Ncube unkosikazi wami, ngibingelele abantu abami uAndile loBayanda lomfowethu uWilson Chuma loDebra Sibanda loMelusi Chuma loMeluleki Chuma.
NginguBrighton Nyathi, ngihlala kuEvunkulo eLwagwelo kuwat 8. Ngithanda ukubingelela ingane zami uWashington Nyathi, uPriscilla Nyathi, uBrighton Nyathi, loLetwini Mariso unkosikazi wami. Ngithande nje ukubingelela uLavumo Chuma, Misheki Chuma, Mavis Chuma, Zebedi Chuma, lokhansela wami uVenenzi Yamagama, ngingamkhohlwa. Ngiyabonga lani basakazi, ngithanda ukulibingelela ngalesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Yilabo-ke ngabalaleli beStudio 7 abakade bekhuluma lathi lapha kuLivetalk, sikhuluma ngezomnotho. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngomthembo sithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.